Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
usizi olukhona ngalokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi ku dangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi
abathengi baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha isidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenford duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo
angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu
uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azebhekana lamacala akhe I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Highlanders le-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenford duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Umgodi lo utshona okwamamitha angamakhulu amabili 200 meters njalo abahlengi laba bathi kababoni ukuthi ukhona owasindayo kulinkosi ongaba esaphila ngoba babone igazi elesabekayo phakathi lezinyama ezahluzuka ngesikhathi abembi laba bewela kulumgodi. Lingozi yenzakale abembi laba bezama ukuphuma emgodini wasokuqamuka intambo yengolovana ababe phakathi kwayo. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo labo batshele iphephandaba leHerald ukuthi kababoni ukuthi ukhona owasilayo. Izihlobo labangane babembi laba batshone bebuthene kulumgodi bephakathi kosizi olukhulu bebukele abahlengi bekhipha amanzi ukuze bekhiphe izidumbu. Okunengi asikuzweni kungxoxo esiyenze lentatheli izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube obekulumgodi.
Kubeka kwenzakele ukuthi izimba mgodi lezi sithethe ziphuma phandle emgodini ngomgcibelo ntambama ngabo 4. Intambo yengorovana ade beyisebenzisa isuke yaqamuka okudala ukuthi bawele emgodini lo kubikwa medi uko 240 meters ukutshona. Kungakho lapho kuqeda ngokuthi bakhona kulamanzi osokwenzakala kakhulu ukuthi kule mithina esadonsa amanzi phansi ukuze beyefika lapho kuqeda ngokuthi mhlawumbe abantu bangabe bekhona phansi sokwenzakalayo kathesi kusadonsa amanzi lapho amanzi azaphelela khona mhlawumbe yikho lezi zidumbu ezingabonakala khona.
Ukhuluma ngezidumbu sokubonakala ubufakazini bokuthi ngempela abantu laba batshonile.
Ubufakazi obukhona ukukhanya kulama rescue officers from eVumba abeVumba Tigwe Mine yibo abathwele umsebenzi lokuthi bakhuphe laba bantu emgodini. Imibiko esiyitholayo ukuthi bathe besehla khonapho besiya phansi ebehamba benanzelela ukuthi emdulini ngapha kulezinyama zabantu okukhomba ukuthi abantu laba bangabe belimele. Njalo khona lokho ukuthi phansi kuvele kulamanzi okutho ukuthi abantu laba bangabe bedalulile khonapho ngesikhathi befika phansi emgodini.
Abahlengi abavela eVumbashi kwelaba okhuluma ngabo, wenelisile yini ukukhuluma labo?
Senelisanga ukukhuluma labo ngenxa mhlawumbe yendlela abathi basebenza ngayo ukuthi kumele kukhuluma abakhulu babo. Kodwa kukhona ukuthi sinanzelele ukuthi baphakathi komsebenzi nala ukuthi yiba bangena phansi besemgodini njalo yiba abakhipha lawa manzi. Senelisenjalo ukukhuluma lezi ngcundi zalaba abantu abacadangela ukuthi mhlawumbe bangabe sebefile abaphansi. Kulumele izimundi zabo labo abaveze ukudana okukhulu laba abathi badabukile emoyeni yabo. Lokhu labo belindele. Labanye abasuka kwindaweni ezinjengabowange abathi bafike izolo belokhu belindele labo ukuthi laba bantu bakhitshwe babekwazi ukuthi basaphila na. Kodwa ngendlela zesengela lesikhathi ucadangela ukuthi mhlawumbe abantu labo bangabe sebedlulile.
Amapholisa ke?
Amapholisa lawa khona abekhona khonapho kodwa wona nje amapholisa abe ezihlalele mhlawumbe basamelele ukuthi lapho kuzakhishwa khona laba bantu mhlawumbe yikho bazaqalisa khona ukusebenza. Kodwa kwathi sibakhona sibili emayini kodwa baphathekanga kakhulu emsebenzini lo khona kwamanje.
U-Albert Ncube intatheli zindaba ye-Studio 7 sixoxela e-Sebucks Mine e-Colenbourne duzane ledolobho leGwanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union umnumzana Cotton Dlovu.
Usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi. Okunye kwangkhona silo minister omgodi, Minister of Mines, balabantu abamele baye inspector, abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo. Kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiyesabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide. Bagebha okuyingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagcikela kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi abana siyakwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector ukuthi lapho abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike saminge nje hayi vele ka ingenjeke kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyi. Kodwa abantu bayafa langa ngelanga kulusizi olukhulu mntu wakithi. Ngiswela lokuthi singakwenza ngayiphi indlela. Thina njenge-National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akade ubazi.
Umnumzana Cotton Dlovu ngowenhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union. Ingcitshi ezicubungula izombusazwe lenhlalakahle kaZulu zithi uhulumende kumele aphume lenhlelo zokuhlenga uZulu odubekayo obhekane lobunzima obudalwa yikubhidlika komnotho. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto ikhwele ngesilinganiso esikhulu ngempela sonto, kanti lezinye izinto ezimqoka zibikwa sezisilela ezitolo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ukuthi lesi sindo semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Ingcitshi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla, ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Jikugwa, ingcitshi ecubunga ezomnotho esebenzela ikoalishini ele University of Zimbabwe, uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo.
Ngoba i-economy leyi sisinda, sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic com awathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities. So kudula, akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthu kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile, umkhonomi wethu sibulewe singathi inflation kumbeni futhi kodwa engikwazi ukuthi sokulandwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi umnumzana Japhiwa Dubena othi udubo lisezweni alisenani lokuba abantu bayasebenza loba hatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi okwakathesi eZimbabwe yomile, iloba ibivele yomile kodwa okwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente.
Nkosikazi Beatrice Khosana esekamuzi seHarare uthi kumele uhulumende asebenzise amavizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ukusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu, especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokhu lalokhuya, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga, kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla okokuthi bekwanise ukuphila ngoba kuyagcina sekulamasela ngenxa yakhonokho. Abantu bayantshontshe, bayazitshontshela thina, at least benganika impuphu, ithukela, i-cooking oil babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yakwele Zimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola leMelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola leMelika. Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kunhlangothi lwabazisebenzelayo kungasikho ukuthanda kwabo kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamahlekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola leMelika luba eleZimbabwe, esokuphazamisa njalo abazisebenzayo, impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zisamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana lokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye nendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azebhekana lamacala akhe. Lokhu kwaziswe ngumphathi intambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, ekhuluma lomsakazo weStudio 7. UShaba wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esetheswa umlando wokugcina umsolwa wakwele Rwanda owayedingwa yilelo lizwe kanye lomanyano we-United Nations, umnumzana Proteus Mpiranya. UMpiranya wayesetheswa amacala okubulala kumbhuqazwe owacobodisa abantu bohlobo lwesithuthi abafika phose isigidi 800,000 ngo-1994. Abacubunguli be-United Nations baze bathola ingcwaba lakhe eHarare kumalanga asanda kwedlula sokukudala wafa, lanxa nje uhulumende wayesala ukuthi uyakwazi ukuthi ungaphi. UMengistu yena owayebusa ngochuku wathonisiswa inkantolo yakwele Ethiopia ngamacala athiyeneyo evele sebalekelwe eZimbabwe. Wetheswa isigwebo sokuhlala entolongweni impilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa elamacala okubulala abantu abazinkulungwane ezimbili 2000. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu. Uzakhumbula ukuthi uMengistu uleminyaka eseZimbabwe lapha ngama-90s, kuleminye umndoda wakwabothwa evele e-Ethiopia elanda uzobulala uMengistu, wasebanjwa nje uHitman Law. So akwazi ukuthi uMengistu ulamacala adalayo bami-entertainile okwesikhathi sonke senesabantu be-Ethiopia befuna. Bavele nje bafanana labo babantu bona laba ababagcinileyo ngabangane babo zimbila zantabanye. So lokho abakwenzayo nje ukuthi sebebanjwe zinhloni ngoba sebephumela egcekeni ukuthi bavele bagcina izigangi.
Udaba lukaMpiranya okhuluma ngalo Ndebele ulubona njani wena? Ngoba siyabona ukuthi abaningi bayamsola uhulumende bathi ubevele kwazi ukuthi useZimbabwe nguye obemgcinile.
Uhulumende wayekwazi ukuthi umuntu lo uyadingwa yeGenocide, one of the most wanted abantu be-genocide eRwanda. IRwanda kayiqalisanga namuhla ukudinga undoda lowo, bevele besuspecta ukuthi useZimbabwe, kodwa eleZimbabwe lenzangani lona alikwazi. Sikhuluma ngomuntu owafika eZimbabwe ngo-2002 waze wafa ngo-2006 eleminyaka eyi-4 ehlezi eZimbabwe bengatshelanga muntu. From 2006 kuze kuzofika lo nyaka bebevele bekwazi ukuthi sowafa. Uzacabanga ukuthi 2017 ekuphumeni kukamgabe laphana kwaba lokuphithizela kwabantu beRwanda besithi indoda lowukhona labe-United Nations kwakucatshangelwa ngesikhathini esokuthi uyaphila uhlezi eZimbabwe, but akuna hulumende eZimbabwe wathi hhayi umuntu lowo sowafa. Phela akumelanga sicabanga ukuthi government engakwazi ukuthi umuntu lo wayengekho, ngoba yibo wabuya leyo ndiza mthina yamasosha wanikwa amaphepha egula wahanjiswa esibhedlela, wanikwa ingcwaba, wanikwa i-death certificate. So bebelawo yonke information ngesikhathi esiswa kusenziwa amafuneral abantu bonke beRwanda bebuya bezobuthana eZimbabwe, babengakwenza kunoko kambe beZimbabwe bengakwazi. So bebevele bekwazi bemfihlile, and kuthi nje kakhesi sekufika isikhathi ukuthi one bakwazi ukuthi sowafa, two sebezama ukuthi bezikeze ukuthi bona ayisibo ngumgabe omgcini.
Nxa sikhangela udaba lukaMpiranya lodaba lukaMengistu, kukhona yini esingakufunda ngodaba lweGugurahundi?
Ngiyathengisela ukuthi iZimbabwe zayisoli ngeGugurahundi, yikho begcina abanye abantu abakhuzwa ngegenocide. Bese kusithengisela njalo futhi ukuthi labo ebathona sikhuluma ngeGugurahundi sithi kuzaba ne-justice kuzabana nani, asikhosweni siphinde ukuthi as long izanu isembusweni ngelinye ilanga kulo muntu ongafakwa emthathanzwa bakuthiwa uyethethwa icala lokubulala amaNdebele ngesikhathi seGugurahundi. Ngoba xa befihla abantu ababulala abantu kwamanye amazwe, pho benzani ngamasosha abo abulala abantu? Ubona ngani bangabakhipha bebafakejeni bona besihla abantu abavela kubo Rwanda khona nakwe-Ethiopia khona?
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ekobulawayo. Kulivetho lamhlanje sikhangela ubudlwangudlwangu obuqhamuke izolo emdlalweni wenguqu obuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni abalisa ele Highlanders lele Dynamos. Ele Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana labatsha abaphatheka ekusebenziseni izidakamizwa ezigoqela iheroin, icocaine, crystal le crystal meth. Iningi labathatha izidakamizwa lezi livikwa kungabantwana besikolo ikakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Kubika uEzra Chisaspanda.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo. Besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba isifundo bengela micabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo.
Kuze ngibheme i-peer pressure lami ngithole ebanganini. Kuze abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhemanga. So ngiyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha. So lami besengithatheka ukuthi lami ngibe hayi. Kodwa iqiniso ukuthi okusalayo kugcina sewungenza lami into yakhona ayisayekeleki. Sihlala vele ukuthi kuhlala kusithi lokhu ngidema, ngidema, ngidema. Noma ngiyela mali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umganu noma yini. Siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonokho nje abangani.
Ubuto Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa. Wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane nazo empilweni.
Ya nathi uyathi usunathile baba nje. Uwesene sesikhathi usakunathile kusakudayisa. Induluzi zabe zingekho ka zingekho serious. Ekuseni mawuphaphama lapha ibhabhala zikubulala. Uqala phansi.
UDavid Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ukungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Mina nginathama sometimes nje explore. Kepha lokho bathi nothomboni lokho ngestadium lokho. Kuyalimaza umzimba lokho baba. Kale siyabona ukuthi ma usegazi la kuyabulala indlu. Uthi uyabona umngane wakho la esithi. Like asira minute. Kuzo kuba wizo lokho. Daily day. Awusakwazi ukuthi imali yini ukuthi wena uziphilile. Ukwazi ukuthi dinga imali ngcenye ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi ucaba ukuthi imali ngabe ngayibhenka.
Omunye ongulova nguMalvin Mnkulu yole minyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha ngathi ingoma lapha nzama ukukhipha ama-stress ukuthi ngisebenzi angisebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginathe khona lokhu. Nginganatha ngezusentise ngiyabona sentakiwe ngingasacabanga okuningi. Ngitshonene le khonapha egangeni vele ngingahambi ngisiyayo somuntu.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo. Uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Amaklubhu lokhu ama-NSA lokhu wabilile. Khaba kuthatha ngangabona omunye kuphethe. Yokuqumeka. Angiyalo kanje so. Kuyingwekwe. Abona omunye ekhiphosele kulitshe so phakathi. Ulitshe lokhana engakuphosele anjo. Sethatha ilayitha. Ilayitha leya. Sei ilayitha laphana. Ma ilayitha laphana. Ingathisi ilitshe liya liphaka lapha. Sokusuka le-smoke lesiya. Sokusitsha. Ubone sekuhotha intuthu yona la. Umuntu angibona vele ngamthola ngamtshayisa ndawo zange ukuthi ngiyumbe kungutshoma kuzozama ukuthi ngikhuthe angelizwani.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa yithi gula imikhuhlane yengqondo. UProfessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badakwe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. Into embi kakhulu yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane lendaba yokuthatha ama-drugs.
Abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele ukuzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje, kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebembe iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Ngiyimaleyo sitho sifamene ngikobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo namhlanje, inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu esigabeni saphezulu ePremier Soccer League isimise yonke imidlalo yesigaba lesi ngemva kokuqhamuka kodlakela obeluphakathi emdlalweni obuphakathi kweHighlanders leDynamos izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko olotshwe isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenneth Ndebele uthi imidlalo yonke isimisiwe ngemva kokuba sekusiba yimhlala yenza ukuba lodlakela enkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe ngolwesihlanu mhla zingama-20 kuNkwenkwezi bazahlangana bonke abaphathelane lokuqhutshwa kwemidlalo yenguqu elizweni ukuze kudingwe indlela zokuqeda leli hlazo eselingcolise isimo somdlalo wenguqu. Walandela umdlalo wenguqu uWashington Thunder layo obe ngomunye wezibukeli bezithe gwaqa enkundleni eBarber Fields ngensonto. Uthi ukungajezisiyo abadlali okwenziwe Nompembe uJimmy Makwanda yikho okubangele ukuba umdlalo ucine ungasafikanga emaphethelweni.
Ayi, mina ngombono wami ngibona ngani uNompembe umdlalo lokufanele ubambe ngcono. Ngibona ngani igame ivele iqalisa kungani kumehlulile, because I feel like bekumele ukuthi abe in charge ngoba sifunile ukuthi kulabanye abadlali ade bengani badlala irafu. So I feel like ukuthi that point urefu kufanele saqalise uku-ishu wamakhaya atshengisele ukuthi is in charge, kafuni ukuthi amaplayers adlale okulimazana.
Umdlalo umise wakuqala ngemva kokuba imvimbi yeqembu leHighlanders u-Andrew Tandi yelinyazwe inqagala umgadli osakhulayo weqembu leDynamos uBill Antonio. Lapho abalandeli beqembu leHighlanders abajinge kakhulu befuna ukungena enkundleni, uphinde wamiswa njalo ngemva kokuba iqembu leHighlanders lihlohlile. Lapho abanye abalandeli beqembu leHighlanders abathabe baze wangena enkundleni, kanti abadlali kanye labalandeli beDynamos bona bahlasela uNompembe labanye bakhe. Ngokucubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi ukuphakama kwabadlali bethingela uNompembe lakho yikho okudala ukuba abalandeli babe lokufuthelana.
Abadlali bethu yibo abanye baba-insider abasekeli ukuthi beqalise ukujijela khona lokhu. So nxa singalungisisa khonapho ukuthi abadlali bethu kumele babekwazi ukuthi they play to the whistle. Khonokho ke i-decision yenziwe uNompembe ayilandelwe, bese kusetshenziswa ezinye indlela ezokuthi-ke litshengisele ukukhona lakwenu.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwera uthi ubudlwangudlwangu budalwa yikuswelakala kwemfundiso.
Ngokubona kwami kumele kube nemfundiso enkulu ukuthi kungabi leyoliganizimu, imfundiso kubadlali ukuthi bamele bezibambe njani nxa uNompembe ekhulumile kanye labasekeli.
Ensukwini ezedlulile umdlalo ophakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders enkundleni eMandaba lawa ufikanga emaphethelweni, njalo isimbalwa eminye imidlalo lapho kube khona izehlakalo zodlakela. Imidlalo ibizifike kuviki le-10 nanhlanu ngesikhathi inhlanganiso ye-PSL ithatha isinqumo esokuba imiswe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iphethe ngebezihamba phambili. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenbond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alete owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azibhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Dynamos le-Highlanders izolo. Kwanele
elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Linani.